So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuNcwabakazi 2023 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Nihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Nibonile amapolisa ngale enkayi, amapolisa athi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lonke jikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Imsebenzi abantu besathi ukukhathwa before election. So kuthi after that uba umuntu angabe continue ngamapolicies akhe, abantu bazakhathwa abaningi, abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamuyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uthamisa wethule amazila namhla eWild City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leSizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uthamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw who had a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I'm going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uthamisa uthe kulobandlululo lomangalisa eZimbabwe okugcindezelwa amaNdebele kamzilikazi kamachobana abalezikhundla ezingatsho lutho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time, we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele, because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathi uzalungisa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe ogoqela ukuselakala kwemisebenzi, ukubhidlela kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa, njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabele land. This young leader is going to move Matabele land forward.
Uthe kuzalungiswa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhetho lwama-postal balloting.
Nihambe echolocho abantu bathi hayi ngena mfana. Nibonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, eliwele in barracks, amasoja ethu athi hayi umdala ngena mvana. Angazi ukuthi khonapho abantu abulawayo uthini. Angizi uthini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ofuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnawabo kaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanisekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakala nxa sikhangela kubulawayo sibili izitendingi sezafa izakhiyo sezafa imigwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana promise mkhononzi okubandla le-triple c laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukuqina njengeminyaka yonke kodwa lathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekhasha ukuthi ukuqila kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupief namhla beliqhuba imihlangano etshiyeneyo ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba liza kwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana richard moyo umphathi ntambo wesabelo semathenan north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa umnankagwa ingavotelwa mhlaka 23 ncwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli masaza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-A1 ku-unit 7 and 8 kuqhathwa abantwana abaningi kakhulu kade besebenza lapha kakhulu edamu kathesi ilake gwayishangane kunabantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mines ematinothilesi le mine enkulu eyi-1 ikorean eyayiqhathwa abantwana abaningi but kathesi sekula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kulama-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi lokobobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqalisa ukuqashwa before elections so kuthi ukuthi after that uba umnankagwe continua ngama-policies akhe abantu bazaqashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela nankagwa amakhansila labafisa ukungena kudala lephalamende bekubandla leZANU-PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto eziningi abantu ade bethenga ama-groceries out of the country but kathesi ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ungayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphohla lezi ngokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumende but otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancitha kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-triple c liza kwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imelo yeshito 7 ingobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda.
UZulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na akesizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee.
Ubaba uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqinileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise ama-polling agents etshengeko
golide
kwakambona uLogan yabona kwakuwilliam gay kumbe kuwifin gay owakhuthi ibhora emi-right ecenter emi-right phambi kwegobhora ukuthi kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikho kuzayenzwa kubaba uChamisa babamlotsha bantuboni
babulotsha
hayi uChamisa akwenza ukuthi akute golide uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimokhulu abasenzile ukuthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uChamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
golide
mina kuya ngethuso kwaba uChamisa ngoba ngendlela amamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswagra laphana sesele longabantu okunuka uchago emakhaleni mina ngibona ngantu angabale state power sizathola nzima ngokomkhokheli wenu sure ngoba nxa umuntu ele-democracy
very perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest sikhona ubithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senze njani ba right bahlale phansi ke kuphakama mamlotjo lika libona okunye okuthiyene ukuthi kusebenza njani bobugolini
ngabe nguwe mamlotjo omayo uta ngoba upresident hayi lapho lapho izo hayi ngisembona sifatha uthi amsebenzi uyafana
ukuza mvotela golide wena thembu ukuthi ngemva kwaba uchamisa umamlotjo ukona vote uqinile golide ungesabi ngitsho labantu bakho vele bavota beqinile ukuthi umamlotjo ukona
le ikani ibhasi ke lama break kwaba sesemehlile ikani ngeni zihlahla le
ndala vele athi vele sizihlahleni sikhuluma nje golide sizihlahleni ngenu le sithwale senzima ake litshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe elene omamlotjo laba basiphathelene ke sibona ukuhlukahlukeneyo even if kusiye empini golide akula call up yabamaxhegu ukhola lapho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi this is a war and this is a generational war that we need to fight we need to win this for our children deserve a better future
uya ngefriday ehlale endaweni ehlala ngutshele kuhle zigcwale I'm sure by the time uqeda layo mhlaka 23 wena uzavotela u-Edim nangagorele ezanupiyeni bani wona
umama engavuka laphalele khona golide ame ngenyawo ukuma sowangikhangethi unonhlanhla wenzani sengivotela u-ED u-ED uyangikweleda ungikweleda ukhathazile owalahla ngesikhathi segugrawundi lokho esimfuna lakhathiya sithambo lakhe siyalifuna silingcwabe njengemuli you cannot tell me anything that is beside that ukuthi ngiqala ukukhuluma ngo-ED akubuye ukhathazile lapha beko
lapha lizwe unkosazana nonhlanhla mlotshwa kubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma akudale lezano PF Central Committee. Siwa ngangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umtshutshisi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababulewe ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lejumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelwe ukuthi uza kwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lo mnumzana Patisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaseNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisivele njengoba akukhonale kutshana lami ngiyisiphasiswana kuye kungeyena-ke amphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho asuka khona awulithi lwababalekela nake banazelela ngakuthi ukhumbula kuqakathekile kuyikubabonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha babanyandi?
Ngaphandle kokuthi sikhumbuze esiqakathekileyo luyakhumbuza abantu ivunulo yabo nolimi lwabo. Ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuseleli lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhona kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amafa abawatshilwayo ama akhona yiso isintu yiso isiNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile nxali abantu ukuthi liziqhetha lapho elisila khona. Kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele kukhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhlabe silo mnumzana Phathisa Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Bonga manje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukame lenkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ilizwi lethwela namhlanje siyalithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili. Luke chapter 16 verse 1 lo verse 2 kufundeka kanje. Verse 1, wase khuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi wayenomphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela kwakuwulandisela abantu iindaba ezasala ihlezi emakhanda abo ukuze bangayikhohlwa. UJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini. Njengoba lanamhlanje basesekhona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela, yabuka, yalalela, yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemqhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwa ngedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikolo athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi kakwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena, ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa, usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa uthulo thu kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda yayibuza yayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona abana izinto zakhe kaziseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalowo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisiko ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele, sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu, akubonayo lendaweni lapho esihamba khona, lalapho esihlala khona, lalapho esisebenza khona, kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikhuleke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lo lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo ungathini lakusasa kweza bajasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni uphuma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele Botswana. Mina into engayigqugquzela ngokhetho oselufikile oyingasasela ngasuku ingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane esasela amalungelo amaningi okwenza izinto, yitho kumele sisume ngokuningi, siphakameni ngokuningi bafowethu kobhodi wami labosisi siyevota. Ngoba udube sibhekane lalo lo sonke selukhangele ubana siphile njani abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ukusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo ungihelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lobaba uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicelayo ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi esesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile sizowenza umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intethele izindaba yethu ezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu le-Lenders linqobele iBlack Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Lenders lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBhoso lilemiklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elishumi lathuba munemunye kuthi elihlezi endaweni yesibili elengezi Platinum Stars lona lilemiklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Weminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Triangle linqotshwe nge-3 ka-1 ngelemanyika Diamonds ngaseGibo. Iqembu le-Shesham litshaywe nge-2 kanye ngele-Dynamos ngase Bata kuthi iqembu lewange linqobele yada nge-3-1 ngase-Colliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe le-Spain emdlalweni wenguqulo eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano we-FIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia lase-New Zealand. Iqembu le-Sweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo umaplane yathi uwadlalela amaqembu abalisa elebulawa Wanderers, eZimbabwe Saints kanye le-Highlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Inyathi uthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngabukela khona abafana lapho engihlala khona e-East Rovers lapho. Lapho emvukela khona nje akuthi ngayigadela ngithi nyangapi, hayi amanga mabi ngabe mhlamba amanga, hayi ibhora kayisaqinanga bakithi. sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale udlala ibhola emchede njalo bengumuntu besenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa njalo number 11. Iwo number 11 lapha ngaqhubha sibili. Kungayisiki ukuthi vele ngangithanga ngenxele hayi. Kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo. Ngacina ngena khonapho ngadlala sibili kwesikhathi. Abacina ngitshintshwa ngena futhi ngangena ku-10. U-10 lowo wacina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa u-goalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wenilanga kusase le-Blue Kellys ngadlala sawina. Ngikodwa mina ngisegedi.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders.
Ukuze banithathe babe nilande emsebenzini. Ngithi nxa nisemsebenzini zabona bona beSaints bona beHighlanders phandle futhi. Ngangisebenze Red Hat and Tini. Babe nilanda khona ngale. Owaye nithatha kuqala ngosegedini ahlanga ngihluthula ngifake emoteni. Hambelanga. Kwaya, ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iManchester United. Kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo. Kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu. Hayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile. Hayi sehluka nale Zimbabwe Saints. Ichoro mase ngithathwa ngusayilasi Ndlovu ngangena kuHighlanders. Hayi ngaqhubha sibili kuHighlanders sidlala labo abafowethu laba sebasithiyayo ugeritaka sesilobola umaduto wayesekhona ngale.
Unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Mina kuno bomumam 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 mina
ngithanda ukubingelela uzulonke nje emagumbini abanomhlaba okhulumayo ngufundani Dimande. Zananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezivileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo lapha kade sivula khona ilitshe iTombstone yomculo wakoBulawayo uCalvin Nhliziyo owasithiya ngomnyaka ka-2020. Ya isithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basixhasa amakhampani amanye akoBulawayo asixhasileyo kumcimbilwana hayi uhambe ngomumo sibili kakhulu. So hayi umfo kaNhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha koBulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 nelokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzele yena umculo azange akasebenzele umuntu. So uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza. So uzananzela futhi ukuthi iflag lakoBulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke wawaphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke wawaphefoma e-UK okay, wa headliner sibili khona ngale eBirmingham. Hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule. So ngomnye umculo wakoBulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks. Ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Have a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani. Yathandwa umculo waseSouth Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engenye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo. So hayi sibonge kakhulu kuzulonke nje emagumbini omhlaba
efadange ncane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami cause I just wanna make a couple of billions.
I think we should kill this one today, man. Black Friday. Black Friday. Yeah.
Tap into the conversations I'm having with God daily. You'll understand that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So I'm calling you for one demand. This is not a good deal. I'm trying to get a little bit of 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 a sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthambo osithemba uGibbs Dube ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.